Pele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMabasa 2022 uCape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Badla amalahle abantu kweleSouth Africa abathi sokumele abantu bokuza bephume bevele kulelo lizwe.
Mabashaye phansi, sizawuphola apha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleka bazomosha lonke lizwe.
Baningi kakhulu abathi abantu bokuza bathalise nzima izizalwane zakweleSouth Africa.
Abakhwetha bathatha iinto zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalme down. Ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho.
Kodwa abanye abadabuka eZimbabwe bathi izigebengu ngabantu abangamahlongandlebe, hathi abadabuka eZimbabwe kuphela.
Ubugebenga buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe ozela ephethe isibhamu.
Uthayo ngabuhlungu ngamapolisa umsekelo weqembu eHighlanders Football Club. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokhulo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulolu sakazo. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesibili koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amahotela lezinye indawo okuhlala khona abantu ngesikhathi kusenziwa umbukiso we-ZATF asegcwele njalo sokulungiswe kahle endaweni okuzabukiswa impahla etshiyeneyo kulamankampani ezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba adlula amakhulu amahlanu azabukisa impahla lonyaka e-ZATF. Umnumzana Nicholas Ndebele, umqondisi wenkampani ye-ZITF, uchaza kabanzi ngombukiso lo.
Iyathokoza i-ZITF company ukwamukela izethekeli ababukisi osomabhizinisi abathiyene abazobukisa kulo mbukiso omkhulu we-ZITF. Sithanda njalo ukunanzelela ukujabula okuvezwe ngababizobukisa bekuveza lokhu ngokulungiselela izindawo zabo zokulungisela. Lokhu kuqoqela laba bavela ngaphandle kwelizwe asebeqalisileyo ukufika njalo labo betshengisa ukujabula ukuthokozela ukuba lapha eZimbabwe International Exhibition Center. Sithanda njalo ukuthi sisho ukuthi lo nyaka kuzaba umbukiso omkhulu.
UNdebele uphinde wathi bangezelele indawo lapho okuzabe kubukiswa khona.
Nxa unanzelele ukuhambahambeni kwakho ukuthi indawo zokubukisela sizengezelele nemakhi ezifakwe ngayo ngaphansi ngayo ukwenzela ukuthi khona sizama ukuthi wonke umuntu kade efisa ukubukisa sizama ukuthi khona simnikeze indawo yokubukisela. So siyathokoza, siyabamukela izethekeli zethu ababukisi eZimbabwe International Exhibition Center.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ben Moyo uthi kuhle ukuba iZITF yenzelwe koBulawayo loba nje kungasoze kuguqule isimo esibi somnotho welizwe.
iZITF yebo qathekile for Zimbabwe to show a case industry, but yiphi industry at least showcase? Yebo siza invite omakhelwana ukuthi bebuye bezodisplay zabo izinto. Kodwa ziphi izinto ke sibe sezithengwa ngani ngoba owethu umnotho kasilabo asazi bekona babona kuloku kulukhona okusincedayo yini. Ama-stands ezeTF adula kakhulu abantu abaningi abawenelisa.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Nokuthaba Shoko uthi abalamali yokusa abantwana ezeTF.
Ayisithi i-trade visa yakwazi ukuthi ikhona sibili kodwa imali yokuthi sihambise abantwana khona la silayo ngoba izikolo ziyavulwa kathesi kathesi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi othakazelela ezombusazwe uthi umbukiso lo kawusoze uncede ngitsho lakancane eleZimbabwe.
Mina umbono wami ngendaba yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi akulanto okuzayitshintsha empilweni zabantu okubuthana e-trade fair besidla izimali bembukele ku-internet kuthiwa ama-councillors e-Harare asuke lezigidi zemali bezongena ama-workshop lokuhlala emahoteleni e-trade fair leyo kulokuthi bathathe imali lezo bathuthukise izigaba lapho bavela khona.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lisembukisweni lo.
Ya lonyaka embukisweni wa trade fair stand zezanu PF siyabe sinezinto eziningi kakhulu. Siyabe sinonile sibili ngezinto eziningi kakhulu. Okokuqala bana ngisungule ngithi mina konke iregalia iyabe itholakala lapho. Abafuna iregalia abafisa ukuthi bathole iregalia eparty. Kulokunye ke umsebenzi emningi enziwa ngabomama Women's League iyabitshengiswa lapho.
Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwesihloko esithi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Change for Economic Development ugqitshwa ngensonto. Umongameli Emerson Tambo Mnangagwa ukhangelele ukuba uzavula okusemthethweni umbukiso lo ngoba umongameli Uhuru Kenyatta obecelwe ukuba ekwenze lokhu kasabuyi eZimbabwe kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli wakwele Kenya Umuyi Umwai Kibaki. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zakule South Africa zithi sokumele abokuza abangala maphepha akhondileyo ukuhlala lokusebenza kule South Africa bephume bephele kulelo lizwe ngoba umkhankaso we-Operation Dudula uqhubekela phambili ezabelweni ezijiyeneyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bakunanzelela ukuba abasafunakali kwele South Africa. Abafisa ukuba abadabuka eZimbabwe bebuyele ekhaya bakhoqela umnumzana Simthembile David Mphoswa.
Manje ngoku sebezomosha yonke into kuyimesi ngabo abantu balapha ngaphandle apha eSouth Africa. And yimesi into abayenzayo ke ngoku abezi kuba besiza beza baza bazomosha lapha eSouth Africa. Inintsi imesi abayenzayo. Imoto ziphuma ngeborder ziphuma phi nabo ziya kumazwe wabo. Inintsi imesi abayenzayo. Usibonile nenye ivideo iyatrenda. I think was Botswana iyababuyisa back eZimbabwe babuyiswa ngetruck njabe sitbona bafuna iSouth Africa I think babuyisele back why bengabi kana hlobo ezengalapha eSouth Africa because bafuna waste imali ze government yase South Africa ube nomnotho walapha ngoku ushokoxeka ngenxa yabo ngabashaye phansi sizawukola lapha eSouth Africa ayikho into abayizeleka abazomosha lonke lizwe ezinye country ezizabo eza ngaphandle Uganda ayikho le mess bayenzayo noma Congo bayenza apha xa ujona lapha ko live nalapha bako TikTok ayikho le mess bayenzayo mabahambe babuye ngendlela eright kubuye akufanele kumabuye bonke abangekho semthethweni abayibethe noma bangathi napha eZimbabwe bakhona ama South Africa lama South Africa pa eZimbabwe ahleli ngokomthetho pa awamusi pa ayikho le nto bayenzayo bona belapha eSouth Africa.
Umphoswa uthi inhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana Nhlanhla Lux Dlamini esola okwenziwa ngabokuza iza kwenza izimanga kwele South Africa.
IDudula bazoyistopa even nomalema lo. Umalema sizawujonga i-2024 akho nto azayizuza.
Umnumzana Sifiso Khumalo omunye njalo osola okwenziwa ngabantu bokuza uthi uzuza usizi okwehlela odabuka eZimbabwe u-Elvis Nyathi e-Deep Sloot. Loba nje ukhanya engani kabulawanga yilabo abakumkhankaso we-Operation Dudula. Ukhumalo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abokuza babuyele abadabuka khona.
Ngicela nje ukuxwayisa kakhulu kubafowethu laba ngaphandle baseZimbabwe ake ngiqonde nje kubona. Bafowethu into eyenzeke kubhuti lo u-Elvis Nyathi is very painful. Akekho umuntu ongayimukela into leyo. So ake sithayini ukavota ngokwami ukubheka. Abafowethu abathatha into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalme down ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho because manje uma bengathi bayaqhubeka bayahlala ngenkani ngokwami ukubheka sizokhala umdlula lokho esikhali. So please bafowethu, cela nikhuzanene nalabo abanye abangena kuma social network ba comment ngendlela engekho right. Still basaniphushela entweni ezirong because these people baba neenga the way abacomplain abacommenta ngakhona. So please guys, ningabakwethu, let's stop ukwenza izinto ezirong. Size sibone izinto ezibhlungu njengalezi sizibonile. Whatever bafowethu iright into enenza noma iwrong asicabangeni.
Kodwa umnumzana Oscar Bhekumuzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi ubugebengu abukhethi mhlobo.
Ubugebengu abukhona everywhere. Bakhona ama South Africans akagqekeza igold eZimbabwe ehamba nabantu baseZimbabwe. So ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu base South Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe spam.
Umnumzana Mbuso Mhlanga olamaphepha akhondileyo ukusebenza lokuhlala kule South Africa uthi kusobala ukuba sebezondwa izizalwane zakule South Africa.
I-crime asiyikhondona abaningi kodwa bakhona sibili abafowethu abagangileyo abasuka lapho abasuka khona bezokwenza i-crime. Into esikhona nje South Africa yile ukuthi ngesintu kuthiwa zonelwa mvuyinye. So laba abasonelayo sebewonele wonke umuntu, nomuntu o-right nomuntu o-wrong, sekuyinto eyi-one. And right now ama-South Africa singabasoli njalo ngoba vele ma ungabheka into esiyenziwe yithi ama-foreigners amaningi is too much. Abanye badayisa amatraki siyabazi, abanye bantshontsha babulala abantu, bahijack izimoto. Angazi le cash in transit ukuthi amaZimbabwe enza mangaka involved or it involves all nations, ngoba kuyatholakala kunasebeButswana, kutholakale kunabe South Africa. Sokumele ukuthi abantu abanye njengami sengicabanga khona ukuthi ngilungise nje ngibuyele khona le ekhaya kuna ngenye indlela, ngoba angisoze ngifuna ukuthi ngize ngibulawe ukuthi ngise South Africa. Asisafunakali, that's the bottom line. Whether une permit awuna permit sekufana.
Umhlanga uthi izizalwane zakwale Zimbabwe sezidudulwa lakwamanye amazwe. Uthi uDlamini kusobala ukuba usekelwa iziphathamandla zikahulumende kwakwele South Africa.
Nabo uBotswana sebefollowa into edudula. So it's like vele sesidudulwa yonke indawo. Dudula abantu abaningi bangayisola bathi lumfana. That boy cannot just act by himself like that. And i-government ye-South Africa mayivele inesifiso sokumstopa, they would have stopped him long time ago. They are not, ngoba umfana lona uyifront yama big guys abaku government, and it's known ukuthi he's being bailed out by abantu abaningi abathile. So that boy will not stop and kuya phambili. Into yangkhona is going to grow such that vele ekugcineni all of us will just have to be forced to leave this place, ngoba sizoba sesibulawa. And kuzokuba kunale nto ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe bazabe belokhu bethi no, we don't want this, hey, this is illegal. Yet they know pretty well ukuthi yibo abanikazi bento yona le. So lana nje asitshelwa ngeqiniso, angazi kumbe bayesaba izanu or bayesaba iZimbabwe.
Kuyaxokozela kwele South Africa kulandela ukubulawa kuka Elvis Nyathi, izizalwane zakwele South Africa ezazidinga izigebengu. UNyathi wayehlala eDeep Sloot njalo ongcwatshwe eZimbabwe ngeviki ephelileyo wayezisebenzela ezindlini zabantu kwele South Africa. Okwamanje uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bavota abantu kwele France ukumvilana khona umongameli Emmanuel Macron lodlelana labantu abenza udlakela lobandlululo unkosikazi Marine Le Pen osekela njalo umkhokheli wakwelerussia umnumzana Vladimir Putin. Uzenqoba kukhetho lolu uzakwenza kube lenguquko ngendlela akhangelana ngayo nabanye abakhokheli bamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ukhangelele ukuba iziphathamandla zakwele Melika ezithelelela lelo lizwe zizamnika izikhali zokulwisana lele Russia elibomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo. Umphathintambo wakwele Melika obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin lomnumzana Antony Blinken ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe bakhangelelwe ukuba bazakhuluma laye ngodaba lolu. Sokule nyanga ezimbili eleRussia lahlasela eleUkraine lisithi kalifuni libe yingxenye yeNorth Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Kodwa masiko lokuphila kwabantu zinsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Elijah Singele Ngofu ohlala eNkayi esobeleni semathebeleni North ngokubhekane loZulu.
Benana masiva wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
ngalesi isikhathi somnyaka kungu April kunje kungumnyaka olokudla ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayaqaka umumbu omunye sebehluba sebegiga idibule. Kodwa akunjalo kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi. Ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukhakhesi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe lanxa uhamba ezindaweni lapha ezindleleni uthi ngabe uyawabona amakhasemfe lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu ngengaba lapha nebahlangene kuthangi si siya kwenza ireverting ye yama wo collaborators angizanga ngibone ngitsho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe okhulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako. Lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe.
Kubi kakhulu siyakuzwa Phofu. Qhubekela phambili baba.
Kufanele ukuthi nxa sekusiyafika oJune the earliest kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezizimele zingenele zisize abantu to the earliest muJune the latest muJuly. Ungabona kufika uJuly lokhu kungangenzakalanga kuzaba nzima emakhaya mangoye uyabe selala eziko zonke insuku mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi idlala le inkulu bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali amasepa, amachugela, lezinye yizi indiye uzangikhaya. Abantu bebethenga ngamabele. Bebethenga ngawo umumbu, bebelawo. Abanye kumnyaka ophelileyo. Ubona ukuthi nxa usiyafika ezitolo laphana kulesitolo esephuma laphana. Sokuthiwa kukondotshelana. Bekugcwele isitolo ngisakhona umumbu phamu. Lalaphana kwesakokombane esikashephati. Bekugcwele kuthe. Kodwa khathesi ungahamba kakusela ngitsho sebe uthenge wonke abantu laba abalezimali zabo. Kubonisa sobali ukuthi akulalutho emasimini. Kodwa ke hayi enkomeni ezifuyweni kungcono ngoba belisina nje khathesi hayi ukudla kwenkomo kukhona lamanzi akhona emadamini ethu wona la esihamba sivala ama izifudla esihamba sivala imigilo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifuyo zethu. Nxa usiya laphana kuwa 10 kule ndoda lapha lethiwa uGeu Ndlovu ile damu layo khonapho eyaligepha incediswa ngabantu ligcwele lithe phamu ubuye futhi ngapha komaluba village
kulendoda kusobhuku Filimon kulendoda ethiwa nguWilinet Mpofu mfoka Memezi la idalo eligcwele ka pham ubuye ngapha kusobhuku Zeblon kuquad 11 kosivala kule dam lapha esilibeza sithi kukhona nelina ligcwela lithule lethezwi kuboniso obalo ukuthi hayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngoward 11 ngoward 10 loward 12 nxa okukulama ward kuyikho okukwamanye amaward enkayi kuzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu
Sengana masiva wenziwe manje ngela baba mkhulu babelo bola usenzi
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelani bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wePhasika angazi ke ukuthi leli phasika lalonyaka ledlule njani kuwe yebo kambe abanye lokuthi iphasika liyini abaqedisisi kodwa ungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iphasika liyini ake sizwe ke ilizwi lethu lanamhlanje esizakhumbuzana ngalo sizalithola encwadini yokuloba kwemvangeli uLuka ichapter 24 isahluza amashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulisihlokwana esithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke ivesi ngelamashumi lamathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini na ukuthula makube kini na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo esephasika sokubethelwa lokuvuka kukaJesu. Lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekele ukukhuluma ngakho. Kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabiyenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo okunye bekuzwa ngendlebe zabo. Ilizwi lithi ke laba ababesaqoqa ngabafundi bakaJesu laba ababeqoqa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile ikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengizwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usedla usiyaphansi uzafica ukuthi yilapho ke uJesu acina esebajengisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lo owayebethelwe esiphambanweni kodwa ayisikho ke engifuna ukuthi sikunanzelele lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kunenge esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lanalo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele ziinkulumo ezingakhiyo eziletha ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye eminye imindeni ize yaziwe ngokuthi imindeni yokuxabana abanye baze bafukelane lejoyi ukuthi asoze bafa bakhulumisana ngobana ingxoxo zabo kazakhi ngezokuxabana kulapho ke kunjalo ke kulokuxabana khona lokho kulokungazwisisani kulokungakhethi amabala lamagama lapho uJesu athutsha khona phakathi kwemulathi ukuthula makube kini na imindeni obaba labomama labantwana labomakhelwane lezihlobo labangani badinga ukuthula yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuxozela emndenini okungakhulunywa ngazo kodwa esikukhulekela ukuthi kakube lokuthula lasekukhulumeni abantu bakhulumisane kahle loJesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula khangela amagama owakhulumayo ucabanga ukuthi kambe nxa uJesu engathutsha angathini ngalokho okukhulumayo ilizwi elikhulu yikuthi ukuthula makube kinina lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kinina sikhulekeni baba thixo asicela okuningi namhlanje sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu amen
kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkomo
siyabonga kakhulu untungamile nkomo ungadinwa lakusasa Wozobacha sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube ukhangelwe ukuba uzabhadeka embukisweni weZimbabwe International Trade Fair. Wozobacha namhla sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube ukhangelwe ukuba uza kuya embukisweni weZimbabwe International Trade Fair lapho uzabukisa khona akubumbayo okugoqela imigano yemdaka. Asizwe uRivonia ekhuluma ngodaba lolu.
Ngizalwa kombimba waDithen Bulilima West ngenza iportal ukubumba izithi ngifundiswa ngobaba uThe Big Animal Sibanjana Junior ngikhethe iPlan International ukumela iproject yethu leset ngiya eZimbabwe Trade Fair ngiyobukisa imisebenzi yami yezandla ngibonge ubaba uThe Big Animal Sibanjana Junior ngothando lokusibekezelela ngiyabonga
sixoxe njalo lo Zifania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animals Banjana Junior.
Ngithanda ukubingelela isizwe sonke eZimbabwe yonke kumele umhlaba wonke. Ibingelelwa ngoku asibanjana umntwana u The Big Animal ocula leqembu lempi yosindiso kodwa ke ibhizi futhi ngama projects abantwana engilethemba lokuthi njoba namhlanje lisizwa ngikhuluma lapha sile ndlela yokuthi silomntwana okhethiwe ukuthi ahambe ayimelela iproject yethu e Trade Fair iproject yokubumba ngezokudweba babumba izitsha amatipoti amakhapsi noma ngithi imiganu bengabantwana mpela abahlakaniphileyo silomntwana osukayo nje esiya kobulawayo e-Trade Fair othiwa nguRivonia Ncube osengumntwana osengani usebona lapha ayakhona engikhuluma nje engumntwana oselezinto eziningi esezithe wazidayisa kumuntu wazithengisa wathola inzuzo kizo Sicela kakhulu ukuthi sengathi lingasipha lathi indlela yokuphila. Ngikhuluma nje umntwana ozasuka ngolwesibili esiya eZimbabwe Trade Fair kobulawayo.
Lo ngumnumzana Zephania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior. Besixoxa naye esesigabeni sempimba esobelweni seMathebeleland South. Wenzemidlalo uyakhala umsekelo weqembu le-Islanders Football Club uLindani Gabazela Hadebenkala otshaywe ngamapolisa izolo ezishabane.
Kuvuka umsindo eBoreni saphuma estadium amapolisa esejikijela iTS Moko sabaleka saye town sesetown sesizama ukudingana ukuthi sihlangane sithole i-transport sisuke etown amapolisa abuya so mina vele bekulowo mzala wami 11 ngeqele emuva kulot box babuya amapolisa lana e-about 6 bahle baqalisa ukuntshama phakathi kwe-lot box bengihamba lo namfana bamdonsela phansi bamtshaya bakumzala lakho baqala ukumtshaya kungelamsindo kungelani cause into that senzakala bese betshaya wonke umuntu ogqoke iskipa esiyi-black and white cause abanye batshayele ko-chicken yini abanye batshayelwa ko-ok hayi into yakhona yazivele ibe zima kulenye imoto abahli iquantum abajikele i-tear gas phakathi kwalo ukuthi abantu behle baphume phandle babatshaye kuhle cause beqala balijikijele nge-tear smoke ngesikhathi selihitshiwe sebelitshaya kamapolisa kungelamsindo kungelani
ulimele kanganani akusitshele sibili ukuthi uzwa njani
angilimele sibili ngoba ngithungwe 7 stitches ngilimele sibili ngilimele plus lo mzimba wonke vele ugcwele ama-bruises
sikhuba lapha uhlelo zethu lalamhlanje ngolibalisayo
ukufayinawo